Ngiyamangala ngalokho. Lias, ngilombono omncane okunjengoba ukubona abantu bemi lapho sifunda ilizwi. Alikufuni yini khona lokho. Siyasukuma ukuze sitshengise ukuthembeka. Siyasukumela ilizwe lethu. Kungani ke singasukumeli ilizwi kaThese? Lapho sisasukumile okomzuzu ngangibala ugwalo isikhathi esincane esidlulileyo. Njalo bengicabanga izolo ebusuku ngabantu abamela uKristu. Uba ungakazi ukwenze, awungeke ukwenze yini namhlanje. Kwakulomvangeli omkhulu iminyaka engaba ngamashumi ayisikhombisa nanhlanu edlulileyo. Ngangisalicabanga igama lakhe. Ngicabanga ukuthi kwakungu-Arthur McCoy. Njalo wayedabule ilizwe. Ngakho ngobunye ubusuku wayephuphe ukuthi wayehambe enkazimulweni. Ngakho wathi waya esangweni. Njalo uthi kabamvumelanga ukuthi angene. Ngakho uthi wasesithi, ngingu-Arthur McCoy wase-United States, ngingumvangeli, umgcini wesango wasengena. Manje leli kwakuliphupho. Ngakho wasengena wathi, igama lakho kangilitholi ngitsho. Wathi, awu, ngangingumvangeli. Wathi, Mnumzana, wathi kambe kule thuba elokuthi kulento engamanga kuhle. Wathi, hatshi Mnumzana, ugwalo ngilalo lapha, igama lakho kangilitholi ngitsho. Ngakho wathi, pho kulento engayenza ngakho yini? Wathi, ungadlulisela udaba lwakho esihlalweni esimhlophe sokwahlulela. Nkulunkulu inceda, kangifuni ukuba khona ngale. Wathi, pho uba kuyilo lodwa ithemba lami, izakuya ngidlulisela udaba lwami. Ngakho wathi wacabanga ukuthi waya khatshana. Njalo khonapho ngakho eseqalisa uthi kwakumnyama, njalo kwaya kukhanya, njalo kukhanya, njalo uthi kwakungela ndawo ethile lapho lokho ukukhanya okwama khona, kodwa waye ephakathi kwakho. Ngakho uthi wathi, ngubani obuyayo esihlalweni sami esokwahlulela? Wathi, ngingu-Arthur McCoy, ngingumvangeli, ngihambise imphefumulo eminenge embusweni. Wathi, igama lakho kalitholakalanga ebhukwini? Hatshi. Wathi, ngakho wedlulisela emthethandaba wami? Yebo Nomzana, uzathola isigwebo esifaneleyo. Ngiyakwahlulela ngemithetho yami. Arthur McCoy wake waqamba amanga. Wathi, ngangicabanga ukuthi ngiyindoda elungileyo, ngaze ngama kulokhu kukhanya. Wathi, kulokhu kukhanya ngangiyisoni. Sonke siza kuba njalo. Ungeze uhlalisekile okwakaThese, kodwa mana uzufike khonaye. Ucabanga ukuthi uzwakala njani lapha uba egcoba? Uzwa umncane njani? Kuzabe kunjani esihlalweni esimhlophe esokwahlulela? Wathi, wakwaqamba amanga. Wathi, ngangicabanga ukuthi ngangiqotho, kodwa izinto ezincane engangicabanga ukuthi ngokungamanga okumhlophe ngale kwaba kukhulu, njalo kwaba mnyama. Wathi, yebo Nomzana, ngakhuluma amanga. Wathi, wake wantshontsha? Wathi, ngacabanga ukuthi ngangithembekile kukho, njalo ngangingakaze ngitshontshe. Kodwa wathi, ebukhoneni balokho kukhanya, ngananzelela ukuthi kule msebenzi engayenzayo eyayingaqondanga. Wathi, yebo Nomzana, ngantshontsha. Wathi, isigwebo sami? Ngakho eselungele ukuzwa isigwebo sakhe, suka uye emlilweni ongapheli owalungiselwa udevele engelozi zakhe. Uthi onke amathambo aye esehlukana. Uthi ngezwa iphimbo elihle kule ngake ngalizwa empilweni yami. Wathi, ngathi ngithalaza ukuthi ngibone. Ngabona ubuso obuhle kulalobo engake ngabuboni, obuhle ukwedlula ubuso bukamama, iphimbo elihle ukwedlula lelo umama wami owake wangibiza ngalo. Wathi, ngathalaza ngezwa iphimbo lathi, baba liqiniso, wakhuluma amanga. Njalo wayengathembekanga, kodwa phansi emhlabeni wangimele. Wathi, kaThese, ngiza kuma endaweni yakhe. Yikho engifuna kwenzakale ngale. Ngifuna ukumela yena kaThese, ukuze leso isikhathi singafika. Wama endaweni yakhe. Ngasibaleni kuGenesis 22, kundima 15, 16, 17, 18. Ingilosi yenkosi yambiza u-Abrahama isezulwini okwesibili yathi, ngizifungile kutsho inkosi, ngoba wenze linto njalo kawuyalanga le ndodana yakho, indodana yakho eyodwa, ukuthi ekubusiseni ngiza kubusisa, ekwandiseni ngiza kwandisa, inzalo yakho njengenkanyeza sezulwini, njalo njengechebechebe elisekhunjini lolwandle, njalo inzalo yakho izathumba isango lesitha sakho. Njalo kunzalo yakho izizwe zonke zasemhlabeni zizabusiswa ngoba ulalele ilizwi lami. Asithandazene. Baba osezulwini, thatha isifundo kathesi Nkosi, njalo sithumayeze umoya ongcwele kawuthwale amazwi Nkosi ayo kuyo yonke inhliziyo. Lokho kugcwalisa inkangelelo yethu kule imini ngoba inkulu Nkosi. Njalo wasitshela ukuthi sicele okunenge ukuze intokozo yethu icwale. Siyacela ngegama likaJesu, amen. Lingahlala phansi. Uba ngingaletha isifundo kwemzuzu emlutshwane, iphimbo lami kalilunganga, yikho ngisima duzane le microphone. Ngiyazi kulokuphenduka kwamazwi, kodwa siza kubekezelela okwesikhatshana esifitshane. Ngithanda ukusibiza ngisithi ukuthumba isango lesitha ngemva kokuvivinywa. Inkundla yethu isungululwa kwezinye zezinkundla ezinhle ku-Abrahama. Iyakwazi ukuthi u-Abrahama ungubaba wabathembekileyo, njalo isithembiso saphiwa u-Abrahama. Ngakho ngokuba indlalifa kanye la ngoKristu yiyo indlela kuphela esamukela ngayo isithembiso ngo-Abrahama. Kathesi u-Abrahama wayengumuntu makhaza, kodwa wayebizwe nguNkulunkulu, njalo wathembeka kulolo ubizo. Lapho uNkulunkulu ekhuluma la, u-Abrahama kazange ngitsho lakancane elithandabuze lelo iphimbo, wahlala lalo. Kungakhathalekile lo bunzima, wahlala lalo. Ngakho wathenjiswa indodana, njalo walinda kweminyaka engamashumi amabili lanhlanu ukuze athole leyo ndodana, ebiza yonke into ephikisayo sokungathi akunjalo. Ngakho-ke njalo kule indodana zonke imuli zasemhlabeni zizabusiswa. Ngakho ukhokho wathembeka kubizo lwa langelizwi lesithembiso. Waye isibonelo salokhu okumele sibe yikho khona. Kathesi thina ngokufa kuKristu siyinzalo ka-Abrahama. Kathesi kulenzalo embili ka-Abrahama, eyinye yayinzalo yenyama, eyinye yayo yinzalo kamoya, eyinye yayo ingeyenyama ngomzimba wakhe, eyinye yayo inzalo yokholo lwakhe. Ukholo ukuthi lathi sibe yinzalo ka-Abrahama ngelizwi elithenjisiweyo. Ngakho kathesi esevivinyiwe kweminyaka engamashumi amabili lanhlanu, njalo esikhundleni sokuba buthakathaka waqina. Bona, uba kungenzakalanga ngomnyaka wokuqala, umnyaka olandelayo wakuza kuba isimanga esikhulu ngoba sokule minyaka embili. Ngakho wangezelela iminyaka lapho eluphala, umzimba wakhe waye ususifa. Izibeletho zika Sarah, isibeletho kumbe sona saba sasinga sazithwala, ngakho amandla akhe aphela. Njalo kwaba le akweneliseki ngitsho. Wake wacabanga yini ukuthi uNkulunkulu wenzani khonapha? Bona, kazange enze ukuthi isibeletho sakhe senelise ukuthwala isisu. Ngoba khumbula uba yena wenza njalo. Ngakho khumbula uba yena wenza njalo, babengelawo amagula awempila kahle kulezo nsuku awokuphi umntwana ucago lwenkomo. Bona, laye wayemele imthambo yamabele yayisiwomile. Ngakho yena wayengeke kwakumele kube lento eyenzakalayo. Ngakho-ke khangela owesifazane iminyaka elikhulu yobudala ukuthi angene phakathi kwemihelo, inhliziyo yakhe yayingeke imelana lakho. Kunzima kathesi kwesifazane oleminyaka engamashumi amane ukuthi akwenze, inhliziyo yakhe yayingeke imelane lakho. Ngakho liyakwazi ukuthi yena wenzani uba lingananzelela. Kathesi ngiyakwazi abanenga basoze bevumelane uba lokho kulungile ukwenza lo umuthi. Bona, kungabe kuyikucabanga kwami. Bona, iBhayibheli libhuku likaMoya lilotshwe ukuze licatshele isikole labafundele iBhayibheli. Bangaka bakwaziyo lokho. UJesu wabonga uNkulunkulu yena wathi, "Ngiyabonga Baba ukufihlele izazi zabahlakaniphileyo wakwambulela insane kunye lalabo abangafunda." Incwadi yothando uba uthando lukaNkulunkulu solungenile enhlizweni. Uyathandana loNkulunkulu abe sezambula yena. Incazelo yeBhayibheli, incazelo yeBhayibheli nguNkulunkulu ngokwakhe ecasisa izithembiso zakhe. Kodwa iBhayibheli ilotshwe phakathi laphakathi komzila kathesi njengomkami ungumfazi olunge kakhulu emhlabeni wonke. Njalo ngiyamthanda sibi laye uyangithanda. Uba ngingekho ngekhaya uyangibhalela incwadi ethi kuwe, Bill, kulintambama sengilalisile abantwana lamuhla ngiwathile kunye lakho konke akwenzileyo futhi lokunye. Manje ukutsho lokho encwadini, kodwa liyabona ngiyamthanda kakhulu, simunye kakhulu futhi simunye kangako. Ngize ngiyenelise ukubala phakathi laphakathi kwemzini. Ngiyakwazi lokhu afuna ukukutsho. Bona, lo engangitshela lokho kumbe ayekele. Bona, ngiyakwazi akuthoyo ngoba luthando lwami kuye kunye lokuzwisisa kwami. Yebo-ke indlela iBhayibheli elibhalwe ngayo. Bona, abafundi badlula phezu kwakho, abasoze bekuthole. Bona, kumele ube uthandana lelizwi yena ukuba mazi yena. Bona, kathesi lapha khangela lokho akwenzayo. Manje u-Abraham loSera bobabili base bebadala sebeluphele. IBhayibheli yatsho kathesi kwakungasikuthi babengabantu nje abaphile isikhathi eside khonale. IBhayibheli lathi base beluphele sibili eminyakeni yokuzalwa. Kathesi nanzele masinyazana ngemva kokubonakala kwale ingilosi ebesikhuluma ngayo okwakungu-Elohim uNkulunkulu. Njalo wathi, "Watshela u-Abraham ngiza kuvakatshela ngokwesikhathi sempilo." Kathesi khangela isikhathi sonke babe ngumfanekiso webandla sonke isikhathi. Kathesi khangela nanku okwenzakala. Kathesi kazange egambele uSera njalo egambele lo-Abraham. Wabaguqula baba lijaha kanye lentombi. Kathesi lokhu kungakhanya kumangalisa, kodwa kathesi khangela ilizwi lonke njalo ulihlanganise. Ilizwi liphefumulelwe njalo wena kumele uphefumulelwe yilizwi. Kathesi khumbula masinyazana ngemva nje kwalokho, masinyazana ngemva nje kokubonakala kwale ingilosi. Ngiyakubona nje lokho, lolu nwele olumhlophe lukaSera, ugogo omncane oleshawele ehlombe lakhe, leqiye encane ebambe udondolo ehamba-hamba, mina ngibe lentokozo lenkosi yami. Njalo yena eseluphele futhi, bona, futhi nangu Abrahama lolu udevolute ebambelele kudondolo enjalo eseluphele kakhulu. Njalo ngiyambona ekuseni okwalandelayo amahlombe akhe aqalisa ukweluleka, ibhundu lasuka emhlane wakhe, inwele zakhe zaqalisa ukuquka. Babuyela ekubeni lijaha lentombi etshengisa aza kwenza kunzalo yobukhosi ka-Abraham. Bona, lapho sesiguquliwe ngesikhatshana ekucwayizeni kwelihlo senyukiswe ndawonye. Khangela okwenzakalayo, kathesi ake ngutshengise lokho. Kathesi bathathu hamba besuka kuleyana indawo ababekiyo le eGomora, bahamba baze bayafika eGera phansi ezweni lasePalestina. Like lakunanzelela yini ukukhangeleni emephini, kukhatshana okunganani, kuluhambo olude kubabili abale minyaka engaka. Njalo-ke ngaphandle kwalokho, elizweni lePalestina le kwakulenkosi esakhulayo igama lingu-Abhimelekhi. Njalo wayedinga umfazi, njalo wayelawo wonke amantombazana amahle asePalestina. Kodwa lapho ebona ugogo wathi ukhangeleke muhle, ngakho wasemthanda njalo wasefuna ukumthatha. Kunjalo bona wayemuhle, bona wayesebuyele waba yintombi. Nanzelela wayemela benjalo ukuze alethe lowo mntwana. UNkulunkulu wamenza waba yisidalwa esitsha, njalo wayemele abenjalo ukuze akhulise lumntwana. Njalo khumbula u-Abraham umzimba wakhe usufana lofileyo. Njalo uSera wafa lapho u-Abraham ese u-Isaac wayesele minyaka engama-45 ngiyakholwa lapho uSera esifa U-Abraham wasethatha omunye umfazi, njalo wasesiba lamadodana ayisikhombisa. Singabali amadodakazi ngemva kwalokho. Amen. Bona, bala phakathi kwemizila. Kungumfanekiso kutshengisa ngale lokhu azakwenza kubo bonke abantwana baka-Abraham. Yikuthi kathesi sesisondela kikho. Ngakho amahlombe ethu asegobile, njalo lakho konke akwenzi mahluko bangani. Njalo inwele zethu esezimhlophe, njalo laloba kuyini. Akulandaba kathesi. Kasikhangeleni emuva, kasikhangeleni phambili kulokhu esiya kikho. Ngakho khumbula, lesi isibonakaliso esisibonayo sasiyisibonakaliso sokugcina esabonwa ngu-Abraham kanye loSarah kwakhe. Indodana ethenjisiweyo ingakabi khona, sikholwa ukuba sesikulelo hola. Ukhokho ngemva kokuzalwa kwaleli ijaha akucabanga u-Isaac iminyaka engaba lithumi lambili, elincane elithandekayo. Ijaha elinwele eziphotheneyo, amehlo amancane ansundu. Ngingacabanga ukuthi lo mama wezwa njani inina elincane elihle, njalo loyise wakhe. Ngakho ngelinye ilanga uNkulunkulu wathi kathesi, njengomzekeliso sesikhatshana lehola okuzabuya khulu, ukwenze waba ubaba wezizwe ngalumfana. Kodwa ngifuna ukuthi uthathe lumfana phezulu enqongweni yentaba engiza kutshengisa yona, njalo ngifuna umbulalele khona njengomhlatshelo. Ungacabanga lokho kathesi? Kawukaze utshelwe ukuthi uhambe ekuvivinyweni okunjalo. Kathesi kasakwenzi lokho. Lokhu kwakuyimzekeliso amathunzi. U-Abraham watsho lokho, ngisuthisekile okupheleleyo ukuthi uyenelise ukumvusa kwabafileyo, ngoba ngamamukela enje ngovela kwabafileyo. Ngakho uba lo mlayo kaNkulunkulu ungitshela ukuthi ngenze lokho, njalo ngahlala ngiqotho ku, njalo usebenzile ukungipha indodana. UNkulunkulu yenelisa ukumvusa kwabafileyo lapho engamthola khona njengomfanekiso. Oh mina mngani, uba uNkulunkulu eliphile lina maPentecost, umoya oyingcwele ukukhuluma ngendimi, kufuze ukholwe kangakanani amandla akhe okusilisa, njalo lobuhle lesihawu sakhe. Uba wenza njalo yena, uphikisana labo bonke abafundi bezenkolo elizweni bathi kwakungasoze kwenziwe, kodwa uNkulunkulu wakwenza ngoba yena wayekuthembisile. Ngakho mana ndawonye lo mbhobho wakho, ilizwi lakho, inkemba yakho, kholwa ilizwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu watsho njalo kwenele. Nanzelela kathesi, wamthatha ukhambo lwamalanga amathathu kusukela lapho elembongolo. Kathesi ngingahamba lapho ngisabhodabhoda, ngangihamba amamayili angamachumi amathathu suku zonke phakathi kweganga, futhi sesilenyawo zamafutha uba sisitsho. Kodwa labo bantu indlela yabo kuphela eyokuhambisa kwakungaba yikugada ubabheme kumbe ukuhamba ngenyawo. Futhi wahamba amalanga amathathu esuka lapho ayekhona, njalo wasephakamisa amehlo akhe phandle enkangala, njalo wabona intaba ikhatshana. Wathathu Isaac wambopha izandla zakhe, okokuthi sonke siyakwazi kuGenesis 22 lapho kungumfanekiso kaKristu. Kwamkhokhela phezu kwentaba ebotshiwe, njengoJesu owakhokhelwa phezu kwentaba, intaba iCalvary, umfanekiso kaNkulunkulu esipha indodana yakhe. Kunjalo, kodwa bathi befika phezu khonayo, njalo wayelalela u-Isaac, waqalisa ukucabangela. Wathi, baba, nanzi inkuni, nanti lathi, nanku umlilo, kodwa ungaphi umhlatshelo? Ngakho u-Abraham lokhu ekwazi engqondweni yakhe, kodwa ilizwi lenkosi limi ngalo. Wathi, ndodana yami, uNkulunkulu yenelisa ukuzipha yena umhlatshelo. Indawo le wayibiza wathi Jehova Jire. Ngakho lapho ebopha indodana yakhe, walalela kwaze kwaba nasekufeni. Wamlalisa elathi wakwatsha inqamu esikhwameni sayo, waqalisa ukuthatha impilo yendodana yakhe. Ngakho lapho esenza njalo, kule nto eyabamba isandla sakhe, njalo yathi, Abraham, misa isandla sakho. Njalo ngaleso isikhathi inqama yakhala. Ngemva kwakhe impondo zibanjelwe esixukwini. Wake wacabanga inqama le yavela ngapi? Khumbula, ilizwe leli ligcwele izilwane lempisi, njalo lamakhanka, njalo lalezo nyamazana ezidla izimvu. ngakho wayekhatshana okunganani le mpucuko njalo ngakho phezulu enqongweni yentaba lapho kungelamanzi njalo wayedobhe amatye yonke indawo ukwenza ilathi leyo nqama yavela ngaphi
boni
kwakungayisiwo umbono wayibulala inqama yayinegazi wathi uNkulunkulu yenelisa ukuzipha yena umhlatshelo uzaphuma njani kuleso sihlalo lowo mntwana owome imthambo uzesila njani kumbe wena okuleso sihlalo wena olapho wena olesifo senhliziyo kuloba kuyini uNkulunkulu yenelisa ukuzipha yena
Abraham
wakukholwa ukhokho wahlala ethembekile kusithembiso njalo wapha isithembiso esokuthi inzalo yakho ngoba ukholiwe ilizwi lami njalo kungakhathalekile lesimo inzalo yakho izathumba amasango esitha kungani sonke isitha esibuyayo njengomfanekiso silwisa u-Abraham isitha sika useluphele kakhulu sengiluphele kakhulu konke lokhu njalo lakho konke wayala elokhu ethembekile kusithembiso kathesi umuntu olalolo kholo uya elokhu ethatha ilizwi likaNkulunkulu kungelani lezimo kathesi uba ungenelisi ukwenza njalo awusiyo nzalo ka-Abraham yilo ukholo Abraham owayela inzalo yakhe isithembiso sika-Abraham sasingesokuthi inzalo yakhe kathesi inzalo yakhe eyobukhosi njalo njengokutsho kwami ngesikhathi sidlulileyo ngakho lolu phawu alunika u-Abraham lwalulu phawu lwesithembiso njalo inzalo yobukhosi njengokutsho kwabase-Efesu 4:30 ibekwa uphawu ngumoya oyingcwele ngemva kokumelana lokuvivinywa zama ukucabanga ngakho abaningi bacabanga ukuthi balo moya ongcwele abaningi bathi alo moya ongcwele abaningi bengatshengisa ubufakazi obuningi kanye lezitshengiselo zawo kodwa loba kunjalo uba kungagcini leli ilizwi awusiwo umoya oyingcwele bona ukholwa lonke ilizwi ube subekwa uphawu ngemva kokuvivinywa lapho sikholwa sonke isithembiso esiselizwini sesizabekwa uphawu ngumoya ukuqinisa isithembiso yikho lokho yilokho u-Abraham indlela ayenza ngayo lapho njalo lapho kuphela esilelungelo elokuthumba isango lesitha sethu awungeke ukwenze ungaqali waba yileyo nzalo khumbula eBhayibhelini ngakhuluma ngakho eHouston kumbe kwenye indawo ngokunye kumbe ngisho eDallas uphawu khangela iJuda lalingatshengisa phansi e-Israyeli ukuthi wayelijuda ngokusokwa kodwa uNkulunkulu wathi lapho ngibona igazi njalo igazi liza kuba luphawu kini impilo eyayisegazini yayingeke ibuye kumkhonzi ngoba phela yayiyimpilo yenyamazana kwakulithunzi kuphela eliza empilweni uqobo ngakho-ke okuphakathi igazi ngokwalo kwakumele kube bomvu emnyango lasemgubazini wesivalo lifakwa ngehisophu okulukhulu olujwayelekileyo okutshengisa ukuthi kawumelanga ube lokholo oluphezulu kumele ube lokufananayo ukholo olalo njengokuthi kufuze udumise imoto yakho uze esontweni bona abantu abaningi bacabanga ukuthi kufuze babe ngokuthile kodwa hatshi akunjalo ukholo olujwayelekileyo yilo okumele ulusebenzise ukufaka ngalo igazi zwana ilizwi njalo ukholo ilizwi lisebenzise lona yikho kuphela phongudobha ukhula loba ngaphi khonale ePalestine waye kule yisophu ukhulu oluncane olwalumila emkhenkeni yemduli njalo lakuyo yonke indawo iqanyuzwe egazini labo njalo lafakwa emnyango lasemgubazini yemnyango njalo khumbula kangilandaba ukuthi babe kusivumelwano okunganani umjuda ukuthi wayengatshengisa kangakanani ukuthi wayesokiwe ukuthi wayengumuntu olunge kanganani sonke isivumelwano sasisesulwa ngaphandle kokuthi uphawu lwalukhona Lapho ngibona igazi kuphela. Kathesi igazi kathesi uphawu ayisikho ukubumba igazi. Okwabumba igazi lika Kristu. Ngoba lona lachithwa eminyakeni eyizinkulungwane eyadlulayo. Kodwa uyabona igazi kathesi lapho kwakumele kube khona okubumbayo. Impilo esenyamazeni yayingeke ize phezu komuntu. Ngoba impilo yenyamazana kayila mphefumulo. Inyamazana kayiqa Tanisi okuhle lokubi umuntu nguye olomphefumulo kathesi kodwa lapho uJesu indodana kaNkulunkulu owazalwa intombi wachitha igazi lakhe impilo eyayi kulelo gazi nguNkulunkulu ngokwayo iBhayibheli lathi sisindiswa impilo igazi likaNkulunkulu hathi igazi elomJuda hathi igazi lowezizwe kodwa impilo kaNkulunkulu uNkulunkulu wadala le inhlansi yegazi eyazalwa intombi kazange azi owesilisa njalo kazange njalo iqanda kalivelanga kuye ngiyazi iningi lenu bantu lifuna ukukholwa ukuthi iqanda lavela kuye iqanda kalingeke libe khona uba kungela muzwa wenyamela wayeza kwenzani ke uNkulunkulu bona wadala konke iqanda kanye le inhlansi yegazi njalo lelo kwakulithebhanekeli likaNkulunkulu lingcwele kangisoze ngivumele ongcwele wami ukuthi abone ukubola bona lapho iqanda elavela khona kumbe ukuchiya umphefumulo wakhe esihogweni umzimba wakhe wawungcwele omina kawungeke ukholwe lokhu ungazithi ungumkristu njani sisindiswa ngegazi likaNkulunkulu yikho ukholo lwami athi ukuhamba lapho egazini lomprofethi athi ukuhamba lapho egazini lomuntu makhaza kumbe elomfundisi kumbe elesazi sezenkolo sihamba lapho egazini likaNkulunkulu uNkulunkulu watsho njalo waba ngumuntu yena waguqula isimo sakhe wendlala itende lakhe lapha lathi waba ngomunye wethu uyisihlobo sethu esingumhlengi wayemele abe yisihlobo kithi ngoba lokhu kwakungumthetho uNkulunkulu waba ngumuntu futhi wahlala phakathi kwethu nanzelela ukuthi ekwenzeni lokho yena evela kuye wayenguNkulunkulu umoya njalo lowo moya uza phezu kwekholo ngakho-ke impilo eyayi isemhlatshelweni wethu isiboniswa kanye laleyo mpilo ngakho bengabona njani impilo kaNkulunkulu ihamba phakathi kwabantu njalo bayibize ngokuthi yinto engcolileyo khona lokhu kuyikubonakaliswa komhlatshelo wethu lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo layo uzayiyenza impilo yakhe iphenduka phezu komhla ivela emhlatshelweni lapho sibeka izandla zethu phezu kwawo njalo sizikhomba sifile emcabangweni yethu ngakho-ke singavumela njani inhlanganiso zamabandla zisifuqela ukuzivuma nkolo kanye lezinto njalo sithi siyakukholwa sifile entweni lezo uPaulo wathi akukho entweni lezi okungihluphayo ngoba wayebotshelwe eqobeni uKristu njalo yonke impumelelo yeqiniso ibotshelwe eqobeni njalo uqobo lwami yilizwi njalo wonke umuntu ozelwe ngomoya uqobo lwakhe yilizwi likaNkulunkulu ngimbotshelwe kulo ngafaka izandla zami kulo njalo lathatha indawo yami njalo ngizikhombe kanye layo sabakwazi ukuthi wathembisa ukuzibonisa yena kanye lathi lokhu kuletha ukholo oluqotho hathi ukholo lwakho kodwa ukholo lwakhe into ongayinqandiyo nguye okwenzayo kathesi khangela lapho njalo lapho kuphela lapho isithembiso senzelwa wena akulandaba ukuthi mangaka amabandla angenileyo ubhabhadizwe kangaki ubuso phansi ukhangele phezulu loba iphi indlelo ifunayo ungakafakwa lolo phawu awulalo ilungelo lokuzithi uqumene lo mhlatshelo wakho Ngakho luyini uPaul kaNkulunkulu kwabase Efesu 4:38 lingamdabukisi umoya ngcwele kaNkulunkulu lapho elibekwe uPaul kuze kube lisuku lokuhlengwa kwenu hathi kusuka kwenye imvuselelo kusiya kweyinye kodwa ubekwe uPaul okunaphakade kuze kufike ilanga lapho ohlengwa khona ngakho khumbula uba wawungekwe emcabangweni kaNkulunkulu kawusoze ube lo nkulunkulu bangaka bakwaziyo ukuthi yena wayengumhlengi yebo-ke lapho yonke into ehlengiweyo kumele ibuyele lapho eyawa isuka khona ngakho-ke uba wabuya ukuzosihlenga thina sasinga kwesinye isikhathi sasingamelanga sihlengwe njalo sonke sazalelwa esonweni sabunjwa ebubini sabuya emhlabeni siqamba amanga kuyatshengisa ukuthi uKristu woqobo uyisimilo somcabango kaNkulunkulu kungakabi lomhlaba kumbe inkanyezi kumbe umoya loba kuyini kunaphakade njalo wabuya ukuzosihlenga umcabango kaNkulunkulu okhulunywe waba yilizwi wabonakala njalo wabuyiselwa kumcabango wakhe umhlengi oyisihlobo yiso isizathu uNkulunkulu yena ngokwakhe wayemele abe ngomunye wethu ukuzohlenga akula lutho olwalungakwenza ingilosi yayingeke kwenze akulo kunye wayemele ehle phansi alingwe njengathi ukuze asihlenge nanzelela kathesi inzalo ka-Abrahamu yasenyameni asike sikhangele eyinye yaleyo nzalo yasenyameni njalo sibone ukuthi uNkulunkulu wagcina yini ilizwi lakhe kunzalo yasenyameni okwakungu-Isaac asike sikhangele eyinye yaleyo nzalo yasenyameni eyakholwa sonke isithembiso sikaNkulunkulu njalo kabazange babe lo mbuzo kathe sikhumbula kwaye kulamachumi ayizinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane eziphindaphindiweyo kazinkulungwane ababesokiwe kunye lakho konke njalo bengayisiyo nzalo ka-Abrahamu qiniso lo ongumJuda ngaphandle kasuye mJuda ngulo ongumJuda ngaphakathi bona iningi labo behluleka kakhulu khangela enhlane bathi thina ngosuku lwePasika kumbe ekuna-10 emthonjeni kuJohane ongcwele 6 bonke babethokoza uJesu wathi ngileliyana dwala elalisenhlane ngiyisinkwa esavela kuNkulunkulu sisuka ezulwini uba umuntu engasidla njalo kasoze afe bathi okhokho bethu badla imana enhlane okweminyaka engamachumi amane wathi njalo bona bonke bafile thatha ilizwi njalo ulikhangele ubone ukuthi litshoni behlukanisiwe okunaphakade kodwa babeyinzalo ka-Abrahamu ukufa kutsho ukwehlukaniswa ukutshabalaliswa ukubhujiswa okupheleleyo ukutshabalaliswa uJesu wathi babefile bonke kodwa babengamaJuda asokiweyo bona abantu abazwisa usizi ngoba singamamethodisti baptisti presbyterian ulesivumo esincane kanye lezinto ezinjalo udevel ukholwa ngendlela lathi esikholwa ngayo kodwa kumele uboniswe kanye lakho uNkulunkulu kumele afakaze kukho ngokubeka uPhawu ngomoya ongcwele akula mbuzo owelizwi uba ungathi kahle kathesi kwakungokwesikhathi esadlulayo kule nto engamanga kuhle asithi umuntu ubuya egijima umtshele ukuthi ukukhanya kuyakhanya njalo ebesegijima esiya ngaphansi kwesakhiwo athi ngiyakuyala akula nto ethiwa yikukhanya kangikukholwa kuyabe kule nto engaqondanga kulowo umuntu kuyabe phambeni ingqondo engayala inhlansi zakho ezikhudumalayo kunye lamandla akho anika impilo kule nto engamanga kuhle ngaye engqondweni njalo umuntu ebona ilizwi likaNkulunkulu lenziwa laba sobala phambi kwakhe njalo labonakaliswa njalo ebesevala njalo adonsele phansi amaketheni akhe awenhlanganiso yebandla kule nto engaqondanga kulowo muntu ngokomoya kule nto engaqondanga kuye kule nto engaqondanga ngokomoya ngenelisi ukwamukela khona uyisiphofu njalo engakwazi esiya ekwahlulelweni njalo uNkulunkulu uza kuba ngumahluleli nanzelela lapho yenze lokho njalo lezi imbewu kathesi ezakholwa lokho bona okwayenzakalayo kasikhangeleni abanye babo kathesi inzalo ka-Abrahamu kasithatheni abantwana bamaHebheru ngoba bama beqotho njalo kabavumelanga ukukhonza izithombe bayala ukuqela isithombe esenziwe inkosi yesizwe senziwa singumfanekiso womuntu ongcwele futhi isithombe sikaDaniel kwatshengisa ukuthi isizwe sabezizwe salethwa ngendlela engaqondanga ukukhonza isithombe somuntu ongcwele siyacina ngendlela efana nayo lapho abantu bazabanjwa ngamandla ukuthi bakhonze izithombe zabantu sabuya ngesambulo sikaDaniel esenelisa ukucaza ilizwi elabhalwa ngesandla emdulwini indlela esabuya ngayo njalo yiyo indlela esiphuma ngayo indlela yinye isithombe sowezizwe nanzelela bayala ukukwenza njalo kuyini abakwenzayo babe inzalo ka-Abraham beme beqotha elizwini njalo bathumba isango lesitha elomlilo bakwenza yebo ke ilizwi likaNkulunkulu liqothwa Daniel evivinywe ekukhonzeni uNkulunkulu oqotho oyedwa wavivinyelwa khona lokho njalo ngesikhathi sokuvivinywa wamelana lokuvivinywa ngakho uNkulunkulu wenzani lapho kukhanya ngani konke akumkhambeli kuhle uba singatsho ngakho babengakwazi ukuthi benze njani babezamkhambisa ukuthi ayedliwa isilwane kodwa uDaniel wama eqinisekile esivivinyweni esithi kulo nkulunkulu oyedwa oweqiniso njalo wathumba isango lesitha sakhe uNkulunkulu waye vale umlomo wesilwane uMose wabaqotho kulizwi lesithembiso phambi kwabalingiseli bamanga uJanes loJambres esivivinyweni khangela uNkulunkulu wayehlanganelaye ngokungaphandle kwemvelo wamtshela ukuthi aye kwenza lezo zinto etshengise lezi zibonakaliso njalo isibonakaliso sinye ngasinye sile phimbo uMose wahamba eqotho ngokwazi kwakhe waphosela phansi intonga yaguquka yaba yinyoka liyakwazi okwayenzakalayo nampa abalingiseli labo benza njalo bayenza into efanayo ngathesi uMose kazange aphose phezu izandla esithi yebo ngicabangela konke akuqondanga wama khonapho elindele uNkulunkulu wahlala iqotho akulani lokuthi kwaba labalingiseli abangaki wahlala iqotho njalo ehlezi eqotho kumlayezo wakhe ukukhipha abantu kuleyo ndawo lapho isango lamanzi lisima endleleni yakhe uNkulunkulu wamenza walithumba njalo wavula isango ngesiko yomlilo eyayimkhokhela waletha abantu elizweni lesithembiso uJoshua ongomunye umkhokheli omkhulu ababili kuphela phakathi kwe baya elizweni lesithembiso uJoshua lokhele bafika endaweni ethiwa iKadesh eyayisigodlo somhlaba ngaleso isikhathi okokuthi yayisihlalo esokwahlulela njalo bathuma inhlole ezilitshumi lambili ukuyakhangela ilizwe njalo abalitshumi lambili babo baphenduka abalitshumi lambili babo bathi ngomsebenzi omkhulu sehlulekile ukukwenza ngakho abantu bakhona sikhangeleka njengentethe eceleni kwabo kodwa uJoshua wenzani wathulisa abantu wathi manini kancane senelisa kakhulu ukulithatha kungelani lokuthi sibancane okunjani kumbe ukuthi sibalutshwane wayenzani wayesibaqotho kuleso sithembiso ngiyalipha leli ilizwe kodwa kumele lilwe wonke umango walo ngiyakukholwa lokho mama uNkulunkulu kuphile ukusila kwakho kodwa uzabulwa wonke umango wakho yonke indawo isithende zenu ezizanyathela khona ngizalipha leyo ndawo ibe ngeyenu imkhondo kutsho ukuthumba konke ngokwakho sonke isithembiso ngesakho kodwa kumele ulwe wonke umango wendlela kathesi uJoshua wayekwazi okwathiwo nguNkulunkulu wayeyinzalo ka-Abraham bona wathi ngiyakholwa lokho ukuthi uNkulunkulu wasipha ilizwe njalo senelisa ukulithatha njalo ngokuba wamelana lokuvivinywa kumelana leqembu lonke lika-Israyeli zonke izizwe kanye labo bonke abantu bamabalila njalo bakhala uJoshua wathi manini lithule uNkulunkulu wenza isithembiso akulani lokuthi umkhulu okunganani njalo lokuthi impikiswano inganani njalo lokuthi udokotela utheni uNkulunkulu wenza isithembiso kuNkulunkulu ukuthi akwenze wenzani lapho efika emfuleni uJordani wathumba isango yikho akwe akwenzayo. Ijericho ivaliwe njongo futhi luphakathi kokugebhesi. Wenzani? Wathumba isango. Njalo ngolunye usuku lapho isitha sakhe sizama ukumthatha, wathumba isango lesitha sakhe okokuthi walaya ilanga ukuthi lime mpo. Njalo ilanga lamlalela, njalo kalihambanga okwamahola angamachumi amabili lane. UNkulunkulu uqotho kusithembiso sakhe. Akulani lokuthi kumele eyenzeni yena. Achi izulu lingasela lutho engakayekeli ilizwi lakhe linqotho. Akaze enze isithembiso angeke asigcwalise yena. Ngiyinkosi esilisa zonke izifo zakho. Lengabeki izandla phezu kwabagulayo bazasila. Amen. Uba ungakholwa zonke izinto ziyenzeka. UJoshua wakukholwa loba uNkulunkulu wamisa umhlaba ukuthi ungahamba. Wawumisa khonapho ngamanye amandla, amandla akhe uqobo okokuthi umhlaba wawungahambanga okwamahola angamachumi amabili lane. UJoshua waze waphindisela isitha sakhe, wathatha amasango. Ngempela wenza njalo. UNkulunkulu uvele uqinisekile. Ngathesi ngifisa ukuthi aluba silesikhathi sikhangele amanye amaqawe, kodwa kathesi sengisele le mzuzu elitshumi. Khangela wonke amaqawa lawa aligugu benjalo, njalo bengamaqawe amakhulu awokhulu. Bonke bafa esangweni lokufa, bonke babhubha khonapho esangweni lokufa. Kwasekubuya inzalo yobukhosi ka-Abrahama. Bonke babeyinzalo yasenyameni kusukela ku-Isaac, kodwa nansi inzalo yobukhosi ka-Abrahama isiza okwakunguKristu, inzalo ka-Abrahama eyokhulu okumele sibe yikho khona. Khangela ukuba siyikho kumbe hatshi. Inzalo yasenyameni yayingumfanekiso. Bonke abanye bazalwa ngokwemvelo, kodwa weza ngokuzalwa yintombi. Bona kwakungayisikho okwenzalo ka-Abrahama. Lapho umJuda weza ngenzalo yokholo yesithembiso. Njalo lapho kumele sibe ngabantwana bakhe ngale indoda. Khangela lokho akwenzayo. Lapho yena esemhlabeni wanqoba njalo wathumba lonke isango elalilesitha, inzalo yobukhosi. Wakuthembisa ngelizwi, wakunqoba. Wanqoba isango lobukhuhlane esenzela thina, yikho abuye ukuzokwenza. Yena khumbulani bantu ligulayo, walinqoba lelo sango. Kawudingi ukulinqoba, yena walinqoba. Abanye abantu babemele banqobe isango labo, kodwa kawudingi unqobe, selivele linqotshiwe. Wanqoba amasango omkhuhlane. Njalo wenzani esenqobe amasango omkhuhlane esithi yena uza? Loba yikuyini elikucelayo emhlabeni, njalo loba yikuyini elikubophileyo emhlabeni, yena uza kubopha ezulwini asiphe izihluthulelo zesango. Wanqoba isango lokulingwa ngelizwi, njalo izihluthulelo zithi phika isitha njalo siza kubalekela. Wanqoba konke, wanqoba wonke umkhuhlane, wanqoba ukufa njalo wanqoba lesihogo, wanqoba ukufa lesihogo. Wanqoba ukwehlula abanye ukuthi bakunqobe, ngoba ngabenzalo yasenyameni, le yinzalo kamoya. Wanqoba isango lethuna njalo wavuka ngelanga lesithathu ukwenzela ukulungisiswa kwethu. Njalo kathesi singabanqobi ngokudlulileyo, siyahamba singene kikho njengelifa abanqobi ngokudlulileyo. Kathesi silwisana lesitha esanqotshwayo. Umkhuhlane unqotshiwe, ukufa kunqotshiwe, isihogo sinqotshiwe, konke kunqotshiwe. Oh, mina ngifisa ukuthi aluba ngiphindwe kabili isilinganiso sami. Kathesi mhlawumbe ngizwa kuhle okugoqwe kabili. Siphikisana lesitha esanqotshwayo. Yikho uPauli wayethi besakha indawo ukuthi baqume ikhanda lakhe, wathi okufa lungaphi udonsi lwakho, ngitshengise lapho ongangenza khona, ngiquqe njalo ngimemeze. Thuna kungaphi ukunqoba kwakho? Njalo ucabanga ukuthi uzangibumba le? Ngiza kukhombela elingela muntu ngale, njalo ngikuye uzangivusa ngosuku lokugcina isitha esinqotshiweyo. Inzalo yobukhosi ka-Abraham kathesi inzalo yasenyameni yayingeke ikhombele kulokho, kodwa inzalo yobukhosi inganqoba, seyavele yanqoba ngoba yena uhambe phambi kwethu njalo wasinqobela lonke isango. Yena kathesi ngemva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ume phakathi wethu umnqobo omkhulu. Kanqobanga yena kuphela umkhuhlane, wanqoba umkhuhlane, wanqoba ukulingo, wanqoba sonke isitha, wanqoba ukufa, wanqoba isikhokho, wanqoba ithuna, futhi wavuka njalo. Njalo ngemva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili, nangu yena umile phakathi kwethu kule imini ezibonakalisa uqobo umnqobo omkhulu. Amen. Yena ulokhu elapha, uyaphila, eqinisa isithembiso sakhe, inzalo yobukhosi ka-Abraham. Oh, mina futhi isitha siza uzanqoba amasango esitha sakhe. Kulabo inzalo lapha ephila ukuziqinisa yena, kubani? Leyo imbewu ezamiselwa phambilini ezingakubona, wakunqoba lokho. Ubani? Ngemva kokuvivinywa kwakhe kusithembiso eselizwe, babekwa uphawu ngumoya ongcwele emzimbeni kaKristu kibo waqinisa, okuyini amaHebheru 13:8 ukuthi kuliqiniso. Babekwe uphawu phakathi ngumoya ongcwele, lowo moya ongcwele owaye u-Abraham wakubona phambilini ngokukholwa wakukholwa. Njalo kathesi siyakwamukela khona sikhangele emuva kusithembiso asitshoyo. Njalo uJohane 14:12 uyaqiniswa kulezi insuku zokugcina ngumnqobi ovukileyo yena ngokwakhe. Hatshi olunye uhlelo, kodwa umuntu uKristu umnqobi. Hatshi ibandla lami, hatshi ibandla lami ele-Baptist kumbe i-Presbyterian yakho, Methodist kumbe ama-Pentecostal, hatshi ngalokho, kodwa ngoJesu Kristu. Uyaphila namuhla, wavuka kulokho esenzela ukulungisiswa kwethu. Ngakho ngoba yena uyaphila, wathi lathi siyaphila. Umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa ngelizwi lonke, hatshi ingxenye yelizwi lonke, ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngikuvuka njalo lokuphila, lo okholwa kimi, loba kade efile kodwa uzaphila, loba ngubani ophilayo njalo akholwe kimi kasoze afe. Uyakukholwa lokho yini? Thumba isango lezitha zonke. Wayenganqoba njani uBosworth lapho uNkulunkulu uBosworth waye kumnqobi? Njalo yiso isizathu wathi ihola elihle kakhulu empilweni yami yilona leli. Ah, wayemazi lumnqobi omkhulu, isiqiniseko sakhe sasikuye. Oh, mina kathesi singahlabela, ephila wangithanda, esifa wangisindisa, encwatshwa wathwalela izono zami khatshana, evuka walungisisa ngesihle naphakade. Ngelinye ilanga uzabuya osuku oluhle. Kulabo abakhanya benqotshiwe, u-Eddie Peronet ngikholwa nguye, wayengenelisi ukuthengisa ingoma zakhe ezesiKristu. Akula muntu wayezifuna, babengelani lazo. Oh, enqotshiwe njalo elikholwa. Ngelinye ilanga umoya ongcwele wehlela phezu kwakhe, sango lesitha sakhe, ababengemukeli ingwalo zakhe. Umoya wamthinta njalo wathatha usiba, uNkulunkulu wamenza waloba ingoma eyokusungula lonke udumo emandleni egama likaJesu. Ingilosi kazithi mbo phansi ngenhlonipho, letha umqhele wobukhosi, simethwese umqhele wokuthi uyinkosi yakho konke. Fanny Crosby isiphofu kwesinye isikhathi wathi kutshoni kuwe, abanye kazange athengise ilongelo lakhe lokuzalwa njengompentecostal Elvis Presley akwenzayo, kumbe okwenziwa nguBoone oweChurch of Christ, kumbe okwenziwa nguRed Foley abathengisele umhlaba amathalenta abo, bathola imoto eziningi ezamakhadi lakhe njalo lamadola ayisigidi amarekhodi awegolide. Kodwa uFanny Crosby waqiniseka esikhundleni sakhe, wamemeza wathi, mawungangedluli omsindisi omnene, yizwa ukukhala kwami okuthobekileyo. Lapho abanye ubabiza, ungangedluli nami, wena uyisifudlana senduduzo yami, wedlula impilo kimi. Ubani engilayo emhlabeni ngaphandle kwakho, kumbe ezulwini kodwa nguwe. Bathi kasithi uzabe uyisiphofu lapho ufika ezulwini. Wathi ngizaba mazi loba kanjani. Wathi uzaba mazi njani. Wathi ngizaba mazi. Wathi because Crosby ungenza izigidi zamadola. Wathi kangisifuni isigidi samadola. Uzakuba mazi njani. Wathi ngizaba mazi, ngizaba mazi. Njalo ngihlengiwe, ngizakuma eceleni kwakhe. Ngizaba mazi, ngizaba mazi. Uba ngingenelisi ukumbona, ngizakuzwa amanxeba awasezandleni zakhe. Wanqoba isango lesitha sakhe. Yebo, uba ukuKristu. What? Uba lihlala kimi, njalo amazwi ami ehlala kini. Cela loba yisiphi sihluthulelo sifunayo. Cela loba yiphi isango ofuna ukulithatha. Cela okufunayo njalo uzakuphiwa. Uba lihlala kimi njalo ilizwi lami lihlala kini. Ungathatha loba yiliphi isango lesitha eliza phambi kwakho. Uyinzalo ka-Abrahama yobukhosi. Lisango bani elimi phambi kwakho? Uba kungumkhuhlane uyedlula ukuba ungumnqobi kuwo. Ngakho singathi sihlabelela lingoma enhle endala. Sonke isithembiso esisencwadini ngesam. Sonke isahluko yonke indima. Njalo kukuNkulunkulu. Njalo ngithembe uthando lwakhe lobuNkulunkulu. Ngoba sonke isithembiso esisencwadini ngesam. Siyedlula ukuba ngumnqobi. Njalo inzalo ka-Abraham izathumba isango lesitha. Lapho besithi lezi zinto ngeke zenzeke. Lapho befuna ukubiza bethi nguDeveli kumbe uBelzebubu kumbe okunjalo, uNkulunkulu uqinisekile ukunqoba lonke isango njalo athathe isitha kasithandazeni. Nkosi, akuthi inzalo ka-Abraham ngiyazi baza kubona Nkosi. Lelo lizwi lingakanjani lingatshayanga umhlabathi oqotho. Ngiyacela ukuba bezwisise kathesi wonke umuntu okuya umzila wokukhulekelwa kaSile. Nkosi, kuba bekhona abanye lapha abangakenzi isivumo sabo kuze kube kathesi. Bengamanga obala njalo bemela uKristu, belungisele ukuphika zonke izivumo kholo lezipholileyo, ezihlelekileyo, into ezifileyo ezibasusa kuwe. Njalo kabame kathesi njalo bethi ngizakuma mkela njengomsindisi wami. Yikho uzabamela ngalolo suku. Lapho sikhothamisa amakhanda ethu, uba bekhona abafuna ukuma okwesikhatshana ukuthi bethandazelwe, bethi ngifuna ukumela yena kathesi ukuze angimele ngalolo suku ebusweni bakhe. Ngiyakucela njalo, ngikupha ithuba ukuthi igama lakho libekwe encwadini yokuphila. Uba lingama, kangilicele ukuba lijoyine loba yiliphi ibandla. Ngilicela ukuthi libuye kuKristu. Uba ulapha njalo ungamazi. UNkulunkulu akubusise ndodana. Ukhona omunye othi ngifuna ukuma kathesi. UNkulunkulu akubusise Nkosikazi. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Ngifuna uNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu akubusise. Ngithatha inyathelo lami kule imini. Laba abantu abahle, amadoda njalo labafazi abamileyo, ngizathatha inyathelo lami kule imini. Njalo ngalolo usuku lapho udokotela esithi, awu lo monakalo wengozi, igazi lakhe liyopha ukufa kuphezu kwakhe owesilisa kumbe kuphezu kwakhe owesifazane kumbe ngokunye ukusa, uzakhumbula inyathelo lakho. Mele yena kathesi. Uba ulamahloni ngami ebantwini, ngiza kuba lamahloni ngawe phambi kuka Baba njalo lezingilosi ezingcwele. Kodwa uba ungangivuma phambi kwabantu, ngiza kuvuma phambi kuka Baba wami njalo lezingilosi ezingcwele. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Kungaba labanye phezu kwebhalikoni kwenye indawo khona kathesi lapho silindile, abanye babo abaningi phansi esakhiweni. Kulungile, ngikuthatha elizwini lakho mngane. Uba ilizwi liwele emhlabathini ovundileyo njengenina elincane lasemthonjeni, wazwisisa wayemelwe ezulwini kusukela umhlaba ungakasekelwa, lapho lokhu kukhanya kukuchaya wakunanzelela. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Yibuqawa. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Ungabe wenze izinto ezinkulu empilweni yakho. Uyenza into enkulu kakhulu kuleyo owake wayenza kathesi. Mela uKristu. Baba wethu osezulwini, imbewu iwele komunye umhlabathi kule imini sibona impilo iphula amadoda labafazi besima ngezinyawo zabo njalo lelihlo likaNkulunkulu elibona konke kusendaweni yonke okwazi konke olamandla wonke uyababona ngabakho baba ngiyabanikela kuwe kathesi njengemiklomelo aluba lesi senzakalo esokuma kwabo lapha kathesi besaza bakwenzileyo besazi ukuthi lokhu kuthona ukuba bama ukuze bemele kanye labalutshwane abenkosi abayeyisiweyo abahlale beqotho kuze kube yilelo langa besime ebukhoneni bakho lapha lelo phimbo elihle lizakuthi yebo ngelinye ilanga eBaton Rouge kumbe kwenye indawo encane ethiwa iDenham Springs kwangimele baba kathesi ngizamela yena owesilisa kumbe owesifazane kwenze nkosi ngabakho ngegama likaJesu amen uNkulunkulu alibusise ngokuma kwenu uNkulunkulu kokuphela kathesi ngenzeleni le into encane dingani ubali lapho okulabafundisi laba bonani abalutshwane khulumani la uba ungakabhabhathizwa ngobhabhathizo lwesiKristu yenza njalo zihlanganise lamakholo akathesi amakholo aqotho hathi amakholo angabazenzisi amakholo aqotho lapho sikhuleka asikhulekeleni amahenki lawa baba osezulwini amahenki lawa asehamba kathesi ngapi kangazi mhlawumbe kubaba oyisiphofu ohlezi phandle lapha exaphuzini elincane kwenye indawo emelele ihenki leyo ukuthi ibuye usana oluncane olulele embhedeni oyisibhedlela umama omileyo ephaphatheka emelele ukuphenduka kwehenki baba osezulwini ngiyacela ukuthi uhambe lawo njalo njengoba ufakazi bobukhona bakho lamuhla kanye lokholo lwethu kuwe njengoba sichumayele ilizwi lakho ukholo olwalu ku-Abraham kanye lokholo olwalethwa njalo lwaphiwa kithi nguJesu Kristu kaluhambe lamahenki lawo njalo esilise wonke umuntu abekwa kuye siyawathumela ngegama likaJesu amen kathesi okwesikhathi esifitshane singakabizi udwendwe lomkhuleko uNkulunkulu olamandla engusomandla omkhulu owenela konke siyacela bangani sesingaziqalisa ukuthandazela abagulayo njalo mhlawumbe uba sifika phansi ngingabe ngingasoze ngitsho lutho kuwe abanye benu behamba leso isikhathi singakafiki loba uyini uba ungamanga isikhathi esifitshane esidlulileyo njalo ungelaqiniso uba ulilunga lebandla kuyinto enhle kodwa akwenelanga bona ijaha elaliyisinothi laliyilunga lebandla bona wabuza uJesu ukuthi engenzani ukuze abe le mpilo engapheliyo kazanga ayamukela yona wasuka wahamba into eyibula eyenziwa ileliyana jaha ungathathi indawo yakhe uyakhumbula lapho ecina ukubonakala phambili waphumelela wanotha kakhulu wafika endaweni yokuthi iziphala zakhe zadabuka kodwa siyabona ukubonakala kwakhe kokucina esikhogweni emalangabini esebuhlungwini ungavumeli lokho senzakala kuwe yamukela uKristu lina abatsha lina mantombazana majaha ekuguqukeni kwempilo ngicela lenze njalo ngizweni nje njengomzalwane wenu umuntu olithandayo ngilapha ngoba ngiyalithanda ngithanda uNkulunkulu njalo ngiyalithanda njalo kangeke ngithande uNkulunkulu uba ngingalithandi ungaba ngcono kakhulu uba ulento yokukhuluma tshela indodana yami ngale kumbe omunye wabantwana bami ake ngizahamba ngingelakho loba uphi umzali uza kwenza njalo kunye lo nkulunkulu ubona thanda abantu bakhe thandanani uthi ubathethiselani uthando oluqotho uyaqondisa uba umntanakho ehlezi emgwaqeni uthi yebo-ke ujunia uhlezi laphaya kamelanga enze njalo kodwa kangifuni ukuphambanisa imizwa yakhe awumthandi uzafela khonapho uba umthanda uzabuya laye njalo umtshaye uzamenza alalele yo indlela uNkulunkulu enza ngayo uthando luyaqondisa futhi luthando luqotho uba umthumayeli esima njalo elivumela lina abafazi ukuba liqume inwele zenu njalo lizicumbe ngesibhutha njalo lezi zinto ezinjalo futhi engaliqondisi akulathando luqotho khonapho njalo engakukhalimeli aliyekeli lina madoda lithathe abafazi kathathu kumbe kane futhi lazo ezinye izinto njalo aliyekele linjalo akulathando luqotho lapho aliyekele lijoyine ibandla njalo alimbambathe emhlane futhi elimbathise ngesivumo kholo esithi yikho kuphela omele ukwenze joyina ibandla elingcwele akulathando lapho kumbe loba indoda leyo ilahleke kakhulu yena kaboni thando luqotho liyaqondisa njalo liyakubuyisela elizwini kaNkulunkulu khangela uJesu ukuthi akuchoyo ngoba wayebathanda kakhulu okokuthi wafa esikhundleni sabo lalapho bebizela igazi lakhe ngathesi umoya engcwele omkhulu ngifuna ukuma okomzuzu ngiyama ugcobo lukamoya engcwele luze lwehlele phezu kwami singakaqalisi ngibe ngitshumayele ngiyabonga ngosekelo lwenu kathesi wonke umuntu olapha loba ngaphi lapho khona loba ngaphi kwisakhiwo thandazo komzuzu uthi Nkosi Jesu ngisize ngisize ngivumele ngithinte isembatho sakho uJesu wathi uyakwazi lapho wesifazane thinte isembatho sakhe ngakuzwanga enyameni kodwa wachibilika wabakwazi ukuthi wayengubani njalo lokuthi wenzani unguJesu ofanayo kule imini umphristi omkhulu olokuzwelana lobuthakathaka bethu liyakhola munye ngamunye wenu kathesa ukuthi kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu owenza lesi isethembiso kanye njalo njalo sengathi angakutshengisa ukuthi siphile ezinsukwini zeSodoma bangaka bakukholwayo lokho phakathi kwesakhiwo phakamisa nje isandla sakho siphila njengoba kwakuseSodoma lonke uhlelo solungcolile uhlelo lomhlaba into yonke uhlelo lwebandla uhlelo lombangazwe akulalutho umbangazwe ubolile kakhulu umhlelo yonke indawo kulabombuso kayiphikiswa konke ikubona lebandla lalo selinjalo lemuli lazo sezinjalo konke ikubola iSodoma njalo ke khumbula uNkulunkulu ulakho lokho phambi kwakho ngakho khumbula wathi uzazitshengisa emzimbeni womuntu njalo uzayenza lokho akwenzayo eSodoma lapho indodana yesithembiso ingakafiki wathembisa ukuthumela omunye ozakwandulela leyo ndodana eyathenjiswayo njengalokho akwenzayo ekuqaliseni okuza kwazisa njalo wathi lapho indodana yomuntu isambulo
I don't know you but Miss Thompson that female trouble and complications you believe that God will make you well can you believe it you will Miss Thomas you believe he'll make you well raise up your hands
ngangikwazi kuhle Nkosazana Thompson leso sifo sabo mama njalo lokukhathazayo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kuphelisa ungakukholwa ungakwenza Nkosazana Thomas uyakholwa uza kuphelisa phakamisa izandla zakho ke
there's a lady sitting right behind you
kulenini elihlezi ngemva kwakho liyathandaza yilomkhuhlane wamathambo omunye ohlezi eceleni kwakhe luhlupho lwesisu laye uyathandaza uza kukhuthe uba ungananzeleli kawuveli lapho uvela eMississippi ungumnu lo nkosi Stringer uba ukholwa ngenhliziyo yakho yonke uJesu Kristu uza kusilisa uba ungakukholwa uyakukholwa ngakho ungakwamukela kulungile phakamisana izandla zenu ukuze abantu babone ukuthi yini
You've got to believe for him. He's identifying himself. You believe that? With all your heart?
Ngangibazi laba bantu. Kangaze mbabone empilweni yami. Kumele ukholwe mngani. Uyazitshengisa ngokwakhe. Uyakukholwa yini lokho? Ngenhliziyo yakho yonke? Ungani unyikinye ikhanda lakho nomzana? Njalo ungikhangele ngaleyo ndlela yebo nomzana ngoba wenze njalo ngizakhuluma lawe komzuzu ukhanya uyindoda elupheleyo ehlezi lapha ungikhangele ngoba umnene obungaka ukukholiwe
you're praying for somebody who had a stroke but your main thing you're praying
ukukhulekela othile owome uhlangothi kodwa into enkulu oyithandazelayo oyidingayo udinga ubhapathizo lukamoya engcwele kuqondile Ah, kuqondile.
If you believe the lady.
Ungakukholwa, Nkosikazi. Udinga umsebenzi. Ngaphandle kwalokho, ukuze ubekwazi ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu. Kumbe inceko uhlinzwe kabili. Kukuthiye usukuthakathaka. Yonke imhlobo yezimo. Uhlupho emoyeni. Ngifuna ukukutshela konke sokuqediwe. Ukholo lwakho luyakuphilisa. Ohleze eceleni kwakho khonapho. Uyathandaza. Khangela ngapha. Ukuzwile. Njalo umthintile yena. Angikwazi. Kodwa yena uyazi. Ngiza kutshela ukuthi ube ukhulekelani. Uyakholwa na ngenhliziyo yonke. Ulohlupho lwenyonga. Uyakhuleka. Uyakholwa na ukuthi uNkulunkulu uza kusilisa. Njalo akuphilise. UNkosi Smith. Kuqondile. Phakamisa isandla sakho. Bona. Uyazitshengisa yena ngokwakhe. Kuyini? Inzalo ka-Abraham. Ukholo olwalulo Abraham. INkosi uJesu Kristu phakathi kwethu eqinisa ilizwi lakhe. Izibonakaliso zilandela. Ubani? Mangaka amakhadi azathandazelwa. Phakamisani izandla zenu. Lilawa amakhadi enu. O kungcono siqalise udwendwe lokuthandazela. Uyabona? Uyazwisisa hantsho. Kathesi lowo moya lokho akusilisi. Lokho kuyamtshengisa ukuthi ulapha. Abelusi benu balegunya elifanayo elokuthandazela abagulayo. Abenzi njalo? Hatshi ngempela. Hatshi, kodwa baya, kodwa balegunya elifana nayo. Izibonakaliso lezi zizalandela abakholwayo. Kathesi ngifuna abangani bami laba abangabelusi lapha. Kulungile yini ukubiza emphakathini? Bangaka abelusi lapha abakholwa ngenhliziyo yabo yonke? Abachumayela abalapha liyakholwa? Oh, ngiyabonga. Angazi ukuthi lingaphakama. Ozani lapha, manini lami okomzuzu. Phansi lapha, sikhulekele abagulayo. Ozani khona manje, phansi lapha. Khangelani ukusiliswa okuza kwenzakala. Khangelani okuza kwenzakala.
Won't you come form a double line right here? I'm coming down there just in a moment to pray for the sick. I want the believing pastors who wants to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here. You're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
Ngifuna ukuthi libuye. Yenzani imzila embili lapha. Ngiyafika khonapho phansi ngemva kwesikhatshana ukuzothandazela abagulayo. Ngifuna abelusi abakholwayo abafuna ukuzitshengisa njengamakholwa ukuthi liyakholwa ukuthi ukuza kweni lapha liphila impilo engcwele njalo ehlambulukileyo. Khumbula, khangela lapha lokho okuphumayo. Kumela ivangeli likaKristu. Mfowethu Blair, ngiyakwazi lapho wena, kumbe mfowethu Pat, yenzani imizila embili ngendlela elijwayeleyo ukwenza ngayo. Uba lingenza njalo, wena lo mfo uPat. Abelusi abakholwayo, abazakholwa, kathesi, khangela, uba uNkulunkulu engazitshengisa ngokwakhe ngelizwi lakhe, kanye lelizwi lakhe. Bangaka abakwaziyo ukuthi iBhayibheli uJesu watsho lokho. Lezi izibonakaliso zizalandela labo abakholwayo ukuba bengabeka izandla zabo phezu kwabagulayo bazasila. Belusi lize lapha ukuze utshengisa njengamakholwa. Linjalo na? Lingamakholwa? Alinjalo na? Kade lingasoze lime lapha. Kathesi uJesu wathini? Lezi izibonakaliso zizalandela labo abakholwayo. Ngilikholwa kanye lani. Sengibuya phansi, lava ngabantu bethu, njalo singabelusi phezu kwalezi zimvu. Sengibuya phansi ukudonsa umambule wami kanye lani, kathesi ukufaka izandla zami kanye lezenu. Njalo uba laba bantu besiza, uba ulento okungaba yikuthandabuza okuncane engqondweni yakho, kususe kathesi, ukuze lapho laba abantu besiza lapho omunye ngamunye wabo efika, njalo sibeke izandla phezu kwabo bazasiliswa. Lizakholwa ngenhliziyo zenu zonke. Kathesi lonke. Bangaki la abazabe bethandazela abanye lapho bedlula? Phakamisa isandla. Ngizaba ngikhuleka. Khumbula, kungaba ngubaba wakho, umama wakho, indodakazi yakho, kumbe indodana yakho, udade wenu, kumbe umfo wenu. Njalo uba kungayisiso isihlobo sakho ngesomunye esizabuya kulo umzini. Njalo asithi yibo, njalo besifa ngemvukuzane kumbe omunye umkhuhlane osabekayo. Kaungeke ufune ukuthi abantu babe qotho kakhulu. Ngeqiniso singafuna. Kathes ngiyakholwa uzaku kathes laba abakulo umzila lapha endleleni leyo. Melan kuleliyana icele le khadi lomkhuleko. Manini kuleliyana icele lonke eliseceleni esandleni sokuhla. Kathes indlela bambani icele elisesandleni sokhohlo. Sonke siya minyana liyabo njalo galikwazi ukuthi njani lokho esikwenzayo. Kulungile bonke abakulolu uhlangothi manini lapha kathes lonke liseceleni esandleni sokudla. Buyani nje ngangapha ngoba lizabuya phansi wozani libhode njalo lizahamba njani bazaphuma njani. Mfo wethu porters bazaphuma ngomnyango oseceleni baphenduke njalo bangeni kusakhiwo futhi. Ngakho lapho leli icele libizwa kumzuzu emlutshwane njalo bazasukuma. Njalo kasiboneni kathesi ukuthi kulungile labo abakulolu uhlangothi. Khangelani kuleli icele elingapha bambani amakhadi awomkhuleko. Buyani kuleli icele njalo lina eliphezulu kwebhalikhoni lihlani phansi lihlangane labo ekugcineni komzila ophezulu le. Kathesi kulabo abakuleli icele elisesandleni sokhohlo kambani esandleni sokhohlo njalo ke liyabo yenzani umzila wenu njalo libuyele ngaleyana indlela. Uyelani kambani ngaleyana indlela liyabona njalo lizalandela umzila ubhoda lapho kasisoze sibe lengqabangqoza ngitsho. Njalo lina eliphezulu kwebhalikhoni yenzani indawo yenu phakathi kwezindawo zokuhlala njalo lingene lapho bedlula.
Now just start walking on back, each one. Walk right on back till you meet this line right around here. Just come right around up in here. Just start walking right around and come to this line right here.
Gates, gates. Qalisani ukuhamba lisukela emuva. Munye ngamunye, hambani emuva lize lihlangane lalowo umzila. Ubhoda ngangapha, wozandi bhode phezulu lapha. Qalisani ukuhamba libhode njalo lize kulo umzila lapha.
Oh, what could happen right now? What could happen? This is going to be a time where something must take place.
Oh, kuyini okungenzakala kathesi? Kuyini okungenzakala? Lesiza kuba isikhathi lapho okulolutho oluza kwenzakala. Kulungile kathesi, kulungile. Buyelani emuva libhode ngendlela leyana njalo libuyele emzileni kanjalo. Bhodani ngale indawo ephakathi kwezindawo zokuhlala, yiyo indlela kathesi. Ngakho kathesi lapho limile wonke umuntu emile ngezinyawo, siza nikeza umkhuleko njalo leli ibandla lizakhuleka kanye lami ukuthi lizaphiliswa. Kathesi wobani lokholo nje njalo linga ozandi bhoti ngale emuva. Ozandi bhoti njalo lihlangane lalo umzila emuva lapho. Ozandi bhoti yenzani umzila owodwa omkhulu. Ozandi bhoti ngaleyana indlela njalo liyenze umzila owodwa. Yikho wonke umuntu kakhuleke wobani ekukholweni kathesi. Lingakhangeli ixuku kathesi. Khumbulani sikonjolozelwe yibukhona bukaJesu Kristu ekhangelele kithi ukuthi egcwalise akwenzileyo phakathi kwethu ngokuba lokholo elizwini lakhe.
Now, while they're all standing, I want every person out in the building to bow your head.
Kuhle lokho. Kathesi kuzalunga. Ngicabanga ukuthi umzila lo uhamba kuhle. Kathesi lapho bonke besamile, ngifuna wonke umuntu kathesi ophakathi kwesakhiwo ukuthi akhothamise ikhanda lakhe. Nkosi Jesu, sokuza kwenzakala masinyazana. Isinqumo kumele senziwe kathesi. Siyakholwa na ukuthi ulapha. Siyakuthanda na. Silalo yini ukholo, Nkosi olweneleyo kulokho esiza kucela. Laba abantu bayazitshengisa ngokuma emzileni, Nkosi. Makungabize akwenzakale, Nkosi, ukuthi bedlule lapha munye ngamunye edlule sokungathi udlula phansi kukaKristu ngoba siyakwazi ulapha. njalo siyacela ukuthi beyamukele ukusila kwabo ngileqiniso lokuthi la kumaviki lamaviki azabuya laba bantu bazabe besiya kubelusi babo abesifazana abakade belohlupho lwabo mama uhlupho lwesisu amadoda abele prostate yonke inhlobo yezinhlupho bazasila besithi uyazi into leyana ingijile ngoba basebusweni bakho kababuye kathes njalo njalo bathathe lokho owakufelayo bayinzalo kaAbraham njalo uba qobele kababuye njalo bamukele lokho obanike khona ngakho sathani uveziwe obala kule iviki lawe usukwazi ukuthi uyinto eyanqothwayo uJesu Kristu wakunqoba eCalvary wavuka ngelanga lesithathu esenzela ukulungisiswa kwethu njalo umile phakathi kwethu kathesi ngakho ukholo lwethu lukhangele kuwe njalo ludeda kuwe kumbe into oyenzileyo thiya abantu laba egameni likaJesu Kristu senze njengokulaya kwethu inkosi bangaka badlule kulowo mzila abakholwe ukuba lizasila phakamisani izandla zenu lami ngiyahlanganisa esami kanye lani esibe sikwenza lapha ekucineni njengeqembu labashumayeli laphaya abaningi babo bebegula ngibe ngikwazi kodwa bazama ukufaka umzamo wabo ukuletha ibandla labo phakathi kumbe bona bangeneli kumbe hatshi ngabelusi abaqotho njalo umoya oncwele uthekimi yenza babambani izandla munye ngamunye sihlanganisa inhliziyo njalo lamambule ethu ndawonye njalo la ngemkhuleko yethu ndawonye Jesu baphilise lapho njalo benze babe ngabelusi abaqinileyo abaqine elizwini lenkosi uNkulunkulu bazalwane bami ngaliphe zonke izifiso zenhliziyo zenu limkhonze yena zonke izinsuku njalo libe lamandla kaNkulunkulu ezimpilweni zenu ukuze lichumayeze leli iqembu labantu elihle uJesu Kristu obe lathi njalo olani sonke isikhathi ngazenze azakale ngokusobala kini okudlula lokho akade eyikho khona ekuqaliseni lina bantu abanye benu elikade ligogekile lingabe lingaboni umahluko kwesikhatshana lingabe lingasoze libone umahluko khangelani ukuba u-Abraham wenzani akula mahluko lokho ayisikho okukhangeleyo kawukhangeli lokho okukhomba umkhuhlane khangela lokho akutshoyo uba usithi ngilokhe ngisizwa ubuhlungu lokho akulanda lokho wenze lokho uNkulunkulu athe ukwenze bona ungakhangeli lokho khangela lokho akutshoyo uNkulunkulu wathi kunjalo ngiyakukholwa lina-ke ngenhliziyo yami yonke ngiyakukholwa inkosi uNkulunkulu ilibusise ngize ngilibone njalo imkhuleko yami imayelana lani ubusuku bungabi mnyama izulu linganethi kakhulu ngizabe ngilikhuleke lani lingikhulekele size sihlangane njalo uNkulunkulu alibusise kathesi umzalwane ongumalusi lapha bona